Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 1 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebefunyenwe legciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lani la ukona umumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani yebo nayo emkhuhlane siyawisapha kodwa okufanelele lapho kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuye suku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya but sinalapho koBulawayo ebesithi umuntu kabuye suku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaclinic. But ukuze sizame ukuthi iclinic ingabi congested that hayi ukuthi engabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy le-Spain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gcikwane. Amazwe amaningi omhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela kumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze kwengathelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi Episcop North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lana lakona umumo wabantu ukumenja. Besibuyele emuva singathintani. Yebo nayo emkhuhlane sawe sapho. Kodwa okufanele lakho phana lefele yaphila sizwe. Impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezisitolo ezithengisa ukudla azingavala. Azingene ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingelayo mina eZimbabwe kuyisebenzisa.
Laloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe ibiza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Britain Love yethesa amapholisa umlando wokuqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Impuphu izabuya komgogo wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebuya begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abuya azothenga amayunifomu. Thina abantu esingasobafazi bamapholisa ongasiwani lepholisa uzala yena uzofeyindele layini. Bona bazake belokho bengena. Belabantu bengena bephuma bengena. Ilayini yakhona uzama khona apha sungele ekuseni ukuze kuyachaya uyikhalitshokundamba. Imagine ukuthi kuhamba njani. Then on top of that sensathingisela impuphu yakhona uzothola 250 rand phansi ten
kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisetheswa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduke emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcinwe entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Mnumzana Paul Nyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kilohertz kushortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kilohertz kushortwave.
Isibhedlela sekansili yakobulawayo eseThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo. Lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matabeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwinkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matabeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje elapha eThornbrook Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimil and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
ama donations la esiwatholileyo eThunkhuvu to ama patients lobulawayo yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulowo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, the staff situation here to Vele, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So, we've basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And yes, we're in the process of trying to recruit around to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at the corner, you can see the immunization. The simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, naso thwa ahambe for continuation, sim check BP, sim check sugar, yikho thina sikwenza. It's known as primary health care. And it don't prove you now why it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately, it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications or ngaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we have tried to do thina ema clinics ethu njengoba manje sengisevalile thina lati besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo ngabe buya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi wabe gqoka ama-mask kuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lona ofana lokukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama-reviews up. Thina into esesiyenza kathesi uwena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi hayi wena uyagula, sikunika i-treatment. Kulokuthi sithi uya ngemva kwe-3 days, we are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usisezwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eclinic, sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyafikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi-ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi i-TB besisiza lokuthiwa i-directly observed treatment, short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawo nawe i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kwabulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sathi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzaba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethola amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje. Saqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuza yena, simchekiwe, simcheck i-temperature, simchecke. Konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseklinikhi. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi ule nkinga mhlobo bani. Then nxa sesenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelethi labana babezithwele labana umthetho kathesi ukuthi kufanele kufuze bebuye ka-8 kuthiwa i-antenatal care, focus antenatal care, kufanele babuyeka 8 bengakabelethi. Labo labana sithi hayi kungcono kathi sebengabuyeka 1 abe sihlalele ngkhaya nxa engaba le problems yikho azasifonela khona besebuya eclinic. So izindlela besizama ngazo ukuthi njani singagcwalise eclinic, sizama ukuthi sireduce i-congestion ema-clinics.
Isibhedlela seThorncroft Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga, kodwa bengaminyana senelisa amathumi amathathu. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele-coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempilakahle ukuzivikela ekutheleleni leli gciwane. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele-Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele-South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezi zalane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
I-rebuild yencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenitur. Like izolo siprovide omunye singomam, simprovidele i-cooker, le washing machine, le tumble dryer, le mganu, le mbiza, lama-duve, then omunye ubhudi la ekade owaye-homeless fund place, we provided i-sofa, le-bed, le-TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba ababaphathileyo ngabelungu bala. Usingomama ube ngum-South African omuvele la, then ubaba lwani ube ngwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, lokuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathethi sincedisa kubulawayo, sincedisele ezinaphi. Ngoba ezinaphi ivillage engakhulela khona, ngazalele kubulawayo sasungasuka sisincane siyahlalela ubani so elubani ezinaphi isigaba sakhona akulama umuntu osinakayo ngitho lezinkonzo akulazinkonzo I think bengicabanga ngakho la mthatha kulazinkonzo ngoba abantu bebayibona ukuthi akulama umuntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akulazibhedlele eduze abantu nxa besuke ubani ngale baye St. Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngapi?
Esimthatha khona phe Britain ngoba i-internet ilokhu vena i-rebuild it iqayisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like sasa or someone has donated a microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha eBritain.
Lo-ke bekungunkosakazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecangweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisiswayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabe la nga sihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa welusile inkonko ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela. Umkhuhlane lo siwubona uyaloko usincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days. Impahla sizahamba njani lazo kwakuthi hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngobe kweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula. Singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imkhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane wabantu abalemali. Bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi nje eminye imikhuhlane njengabo elephantisi bake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje eminyameni. Sizwa kuphela ukuthi umuntu kagezi izandla, umuntu kanathama lemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sizothiwa corona, ukuthi sichasiswele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kenjayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unesi esithi labo mahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ube kubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona. Bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane. Ukuthi umkhuhlane lo kuyini kabafundisi kabathini?
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngegciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo inhlanganiso ebonjwe ngumdlali wengoqo odlalela iqembu leAston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu leAston Villa odlalela iqembu lesizwe lamaWarriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcini sihlalo walinhlanganiso uAnthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that it's underprivileged this school or land. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce the academy of this school, or mostly my juniors, underprivileged.
Linhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi ingubo esitholakala elokitshini laseNjube lapho okukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela eleNjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League yangumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisa eleFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Eh Machi, isofela supply yami lesi, mina ngiyayisupporta kodwa.
Sibukhali mali yakhe supply wami, thina siyancane.
Nyazi bafethu ukuthi nangincane. Mina ngincane ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Asifuzeni bafethu nabo utshwala. Nyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Shine,
I'm in a go fell a twirling with the Johnny.
Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela seCouncil yakoBulawayo yeThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.